Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ziku 26 enhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu sebedispatchiwe izanu ithuma amapolisi kubana ke faka tear gas ukufafaza amanzi ababa indawo yonke.
Amapolisa ahaze intuthu ehitshayo etear gas lamanzi ahaqazayo echitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ukhokhelwe ngumongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa namuhla eGogwe. Kungakhathalekile lokuthi umthethwandaba we-High Court ubuphe imvumo leli bandla.
Indlela mina ebengibona ingcono yokuthi yona leyo embassy eBerlin kayizibone iphakathi kwe-Ukraine iqoqe abantu bezi
Amabutho akwele Ukraine alwisane lawe Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe eKiev enelisa ukulivikela leli dolobho empini eqhubekela phambili.
Emasimini sokubi kakhulu kubi endokuzisusizi ukuthi umumbu wangkhona ubusuchakaza omunye usufaka ibulevu sokukhumukile sokuchile konke kanye lamazambane.
Izakhamizi zemaphandleni sezidlela evalweni ngoba izilimo sezisoma ngenxa yokungani kwezulu kumaviki amabili asanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ahlome ngemibhobho lezinja ahaze intuthu ehitshayo etear gas achitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ukhokhelwe ngumongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa namuhla eGogwe. Kungakhathalekile lokuthi umthethwandaba ophezulu owe-High Court ubuphe imvumo leli bandla ukuthi liqhubekele phambili ngomcimbi walo. Wona amapolisa lawo ayephe imvumo leli bandla ukuthi lenze umhlangano. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla le-CCC litshelwe izolo ukuthi lingaqhubekeli phambili lomhlangano walo eGogwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa elombuthano edolobheni leKwekwe. Ibandla leli lamuhla ekuseni lihlala gijimisela emthethwandaba lolu daba. UMahluli Sylvia Chirawu uchaze ukuba kalabo ufakazi bokuba umkhankaso webandla leli usumisiwe njalo wathi kumele uqhubekele phambili. Lanxa kunjalo umkhankaso lo awuqhubekela ngaphambili ngoba amapolisa amaningi abekade esithi umhlangano ungaqhutshwa ngoba bebalutshwane abazalondoloza ukuthula bavuka ulaka bachitha abantu ngentuthu ye-tear gas bahaza lamanzi ahaqazayo. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wazise umsakazo we-Studio 7 ecingweni ukuthi wehlulekile ukukhuluma lozulu eGogwe ngoba besesaba ukubulalisa abantu.
Kanti Kwekwe neGogwe zakasiyana msaita confusion. Inga Mnangagwa neumwe wake chipinda rutini changa nacho daifrizi ziti apera wakaita wani msangano pamweche saka izo zingashamisa here zingachiza here hazifani kuchiza wani.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change i-CCC uthi ibandla le-ZANU-PF lithume abezomvikela ukuthi bachithe abantu emhlanganeni wabo obusemthethweni.
Abantu sebedispatchiwe izanu ithuma amapolisi kubana ke faka i-tear gas ukufafaza amanzi ababa indawo yonke.
Unkosikazi Anele Khumalo ilunga lebandla le-CCC uthi ibandla labo lisekelwa nguZulu kuzo zonke indawo ngakho akunasizathu sokuthwala abantu ukuthi baye emkhankwasweni othile.
Abantu bakhathele vele ngohulumende lo ongabanakiwe, sekuyisikhathi sokuthi umongameli oqotho uNelson Chamisa akhokhele.
Umnumzana Melusi Nkiwane umhlali wakobulawayo esizinda uthi ukuvinjwa kwebandla le-CCC kutshengisa ukuthi libandla elingenelisa ukuqethula elibusa eleZANU PF.
Lele lokusebenza amapolice avele liqhinga leZANU PF njalo ke singakhangela ukuthi yona ivele ibambela ababomthetho izaqhubeka isebenzisa abomthetho izaqhubeka ilokhe iphosa imgoqo ukuthi ivimbe bonke amangani bayiphikisi iphikisana lalabo abakhanya ngani bala umfutho ukuthi bengafuna ukuthi bebaqethule embusweni wabo.
Umnumzana Effort Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi ukukhululeka kokhetho kuqala lapho amabandla ekhankasa athi ngelanga ukukhetha inkokheli. Ngalokhu okwenziwe kubandla le-CCC kuveza ukuthi ukhetho alukhululekanga.
Kuyinto elihlupho kakhulu eyenza ukuthi ukhetho lungabi ngolukhululekileyo ngokuba ukukhululeka kokhetho kasibali okwenzakala ngosuku lokubhota kuphela, kodwa sibala lokukhampeyina ukuthi abantu bayavunyelwa yini ukuthi bakhululeke baye ezindaweni lapho abafuna khona bengavinjelwanga ngendlela engafanelanga.
Umkhankaso webandla le-CCC uchithwe ngamapholisa laloba ubuvunyelwe ukuthi ubekele phambili. Kwezinye indaba, umongameli Emmerson Mnangagwa uqhube umkhankaso webandla leZANU PF eKwekwe engavinjwanga ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngubathabile Basuku.
Siyabonga bathabile. UChamisa ukhangelele ukwenza umhlangano edolobheni leKwekwe kusasa. Kusenjalo, amakhulu abasekeli bebandla leZANU PF abuthene eKwekwe emhlanganweni obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla. Kubikwa kulamabhasi adlula amachumi amathathu kade ethwala abantu bevela endaweni zelizwe ezithiyeneyo. Umuntu kade engena emhlanganweni lo ubephiwa ikebhesi lesikipa esilempawu zebandla leZANU PF. Ekhuluma emhlanganweni lo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe ibandla le-CCC lifuna ukwenza ubudlwangudlwangu elizweni. Uthe njalo uhulumende wakhe uzaqhubeka ngemizamo yokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe. Kesizwe amazwi akhe.
Kuthi nyika inembeli isumukile inoda peace kubatana nokuwilana. So we in ZANU PF, we are peace loving, we cherish unity.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni oyenzelwe edolobheni leKwekwe lamuhla.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Amabutho akule Ukraine alwisane lawe Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe iKiev enelisa ukulivikela empini eqhubekela phambili. Umongameli walelo lizwe umnumzana Volodymyr Zelensky walile isicelo selemelika sokuthi asuswe kwele Ukraine ayephephela kwele Melika kumbe eleBritane esithi uzayimela impi yelizwe lakhe. Izizalwane zalelo lizwe lazo ziphiwe imibhobho yokuzivikela. Lanxa kungakacaci ukuthi sokubhubhe abantu abangaki, imbiko ekhona ikhomba ukuba amabutho akwele Russia angadlula inkulungwane ezintathu lawo afile. Ukuzinikela kwebutho lozulu wakwele Ukraine kubikwa sokwethuse amabutho akwele Russia ayecabangela ukuthi azangena kulelo lizwe ngesiphangiphangi. Kusenjalo, izifundi zeZimbabwe ezikwele Ukraine ezifika phose amachumi amabili 13 sezihlengiwe kulelo lizwe lugatsha lwebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change olubona ngokwenzakala phandle kwelizwe olwe CCC Diaspora Initiative. Leli bandla lithi selenelise ukuxhumana lezifundi ezedlula ikhulu 144. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibandla le-CCC lithi lizaphathisa zonke izifundi ezifuna ukusuka kwele Ukraine kungakhathalekile lokuthi zisekela liphi ibandla. Ngokunjalo leli bandla selisungule isikhwama sokuphathisa abafuna ukusuka kwele Ukraine. Kodwa kulabanye abafunda ezikolo zase-Ukraine asebekhethe ukungabuyeli ekhaya besethi ngoba besesaba isimo sasekhaya abathi sibi ukwedlula lapho abakhona lanxa kulempi. Abanye ngabathi bayesaba ukuthi kabasoze banelisa ukuphutsha izifundo zabo bengabuyela ekhaya. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ndaniso Mpande olwela ilungelo loluntu.
Indlela leyi abuya ngayo ukuthi lezi zizalwane
sibhale ama email kumbe ngisifonele embassy eBerlin. Ngibona kuyinto engasiziyo ngoba bengakwenza lokho kube sokusenzakalani.
Usola indlela uhulumende aluphatha ngayo lolu daba uMpande emkhuthaza ukuba aphange asize lezi zizalwane, hathi lokho akuchoyo ukuthi ziye kwamanyamazwe akhelane lele Ukraine kuqala anduba zitholiswe usizo.
Indlela mina bembona ingcono ukuthi yona leyo embassy eBerlin kayizibone iphakathi kweUkraine iqoqe abantu beZimbabwe.
Unkosikazi Sazini Sibindi ngomunye njalo esixoxelaye ngodaba lolu.
Basengozini kakhulu, ngakho besicela igovernment ukuthi ayingenele ibenzele ama emergency visas ukuze baphephe kule impi.
Uhulumende yena ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezise Ukraine ukuthi ziye kumazwe aseduze le Ukraine agoqela ele Poland lapho abazaphathiswa khona. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezidlela evalweni kulandela ukungani kuhle kwezulu kumaviki amabili adluleyo osekuthiye izilimo zijile. Kumaviki amabili adluleyo abalimi abaxoxele Studio 7 babike ukuba bakhangelele inala lonyaka kodwa lokhu sokuthe kwaguquka kulandela ukungani kwezulu. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi labalimi esixoxe labo kumaviki amabili adlulileyo belethemba lokutshaya inala, sebelahle ithemba lesivuno esihle ngenxa yokungani kuhle kwezulu lokuthi sakwelanga. Ngesizwe imbono kamnumzana Love Moncube owematobo ongumunye walabo abakade belethemba lesivuno esihle.
Sile-stress, indlala isingenile kathi besithi indlala siyikhiphile, singenile idlala amangoyi balala ezikhuma kunje. Lo nyaka kusho ukuthi vele sisenkingeni impela enkulu kakhulu. Abalimi bebelimile, abantu bezitshela ukuthi ukuholelwa lokhuyana kuyaphela.
Sekufika phosa amaviki amabili kungelazulu endaweni ezithiyeneyo zezansi emaNdebeleni. Izanuse zomumo omkhathi zithi izulu lizaqhubeka lingani unsuku ezilandelayo. Unkosikazi Siphathiswa Wenkalo wesiliko eGwanda North uthi kwamanje isimo sesiguquke saba sibi emasimini.
Emasimini sokukubi kakhulu, kubi and okuzisusizi ukuthi umumbu wangkhona ubusuthakaza, omunye usufaka ilulevu, sokukhumukile, sokuthile konke kanye lamazambane.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Joseph Kumalo wakomthazo othi lanxa abane bezathola iningi lizahlaselwa indlala.
Abaningi bazadobha sikile ngoba indlala yamanzi ayifani indlala yelanga. Abanye bazadobha kodwa kungatsho phela ukuthi indlala ayikho ebantwini njengoba ngishilo ukuthi abanye batotele.
Ukansila kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi ningi selilahle ithemba lesivuno esihle lonyaka.
Isimo sezilimo sesisibi kakhulu okuthi kundima ezinenge kuloba lingana kusukwana ezine loba ezinhlanu ngeke kulunge ikakhulu umumbu ngoba izikhwebu sezomile akula lutho oluhle sibile esigabeni sonke.
Umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu osaphethe isihlalo somqondiso ogatsha lwezokulima uthi abalima kumelanga batshaye luvalo esithi izulu liyeza. Ukhuthaza abalimi ukuthi bahlakulele izilimo zabo. Kusenjalo uhlangotho lobona ngezamanzi olweZimbabwe National Water Authority solazise umasipala weGwanda ukuthi solufake imitshina yokubhadala kuqala ama-prepared water meters edolobheni leGwanda ukuzadala ukuthi umasipala aqala abhadalele amanzi engakwathengisela izakhamizi. Isikhulumeli sezino unkosikazi Major Manyonga uthi iGwanda ilesikwelede esikhulu.
The municipality of Gwanda owes Zimbabwe National Water Authority 300 million. Our understanding is that the residents get service from municipality of Gwanda and pay for their water, and in turn Gwanda supposed to use those funds to pay.
Umanisipala weGwanda usikweleta i-$300 million. Okwenzakalayo ukuthi izakhamizi zeGwanda zithola amanzi kumanisipala okumele ziwabhadalele, njalo umanisipala kumele athi angathola leyo mali abhadalele indleko zamanzi kuzizo
so that they get the service from us.
Iningi lezakhamizi lithi lesabela ukuthi lokhu kuzadala ukuthi zihlale zingelamanzi ngoba umanisipala umasipala ehlezi ekhala ngemali. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulu owebandla le-MDC Alliance oncintisa ukhetho oluzayo olwama-by elections esikhundleni sokuba ngukansila wemagwegwe Old Le New ngoBulawayo. Lilami uSithandekile Mhlanga.
Salibonani, linjani? Ngithanda ukuzehlisa likhuluma lo Sibonakaliso Chuma Nyangulu ngokuzalwa nguSibonakaliso Chuma ngomtshado nguSibonakaliso Nyangulu. Mina ngincintisa kusigaba semagwege Old Le New uward 18 ibandla engikilo MDC Alliance likaMonzora yilo engikilo. Abantu laba engincintisana labo, abantu engincintisana labo mina ngikhangelele ukuwina ngoba hey xa ngikhangele ngibona ngile support enkulu kakhulu. Mina kuphathi ngangena ngo-2006 uMDC kuze kube lanamhla lokho engisupport. Kare sisengize ngifuna ukuthi ngibe ngukansila. Ngangena ngo-2006 ngisupporta iparty. Lanamhla lokho engisupport.
Owuyikho obona ukuhlupha njalo kufuna ukulungiswa ukuwadi okhankasa kuyo ukuyini?
Esigabeni sami ngikhanyelele ukwenza i-development enkulu. Ngikhanyelele ukulungisa imigwaqo ifile, amaswiriji, ukukhangela abantu abadala abahluphekayo, uncedisa izintandane lokulalela izikhalazo zabantu ababuya bekhala ngazo, ngincedisane labo. Yikho engikhangelele ukuthi ngikwenze esigabeni sami. Njalo ngibathembisa ukuthi isigaba sethu ngizasithuthukisa ngakhonoko engizabe ngikuthola. Nxa kukwaniseka sizayisiyenze amaprojekthi labomama okuzayenza ukuthi siphile impilo elula. Abantu bakhala ngama-bills erenti, ukuthi irenti isikhwelile kakhulu, isidura, abanelisi ukuthi bayibhadale. Leli ilokitshi ngelabantu abadala. I-Old Magwegwe vele ihlala abantu abadala, so abenelisi ukuthi bebhadale imali yonke le abayifunayo. Sike bengikutsho ukuthi kumele ngilalele izikhalazo ezithiwo ngabantu sincedisane. Yizikhalazo ezinjengazenalezo. Ngingawina ngisenelisa ukuthi ngibanike imisebenzi leyanayo ukuhlaba amaphepha, ukugebha imgero, ukuze bekwanise labo ukuthi beziphilise lemuli zabo. Kumele ngibakhuthaze ukuthi mangivotile ukuze ngiwine ngibenzele izinto abazifunayo. Ward 18, ngiyabonga.
Lo ngunkosikazi Sibonakaliso Chuma Nyangulu owe-MDC Alliance untisa kusikhundla sokudinga ukhansila wemagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 siyaxoxa labanye abancintisayo njalo iyaqhubeka ikhulumisana labanye abakumabandla ehlukeneyo abancintisa kukhetho oluzayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lijone lendaba. Sixoxa lomnumzana Kelvin Moyo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls. Ungasitshela ukuthi umumo unjani nxa sikhangele ukwethekelelwa kwedolobho leVictoria Falls?
Ngiyabonga mfowethu Chris. Umumo weVictoria Falls usulungele ukuthi izethekele zingabuya zizobona amaphophoma aseVictoria, lokubona lezi nyamazana zasendle, lokubona nje lezihlahla zethu ezimbalwa esikwaziyo ukuthi azikho kwezinye indawo. Thina idolobho lethu uzaba khona ubakwazi ukuthi siyilo elaqala ukuhlatshwa esingathi ama injection ona lawo ukuthi singabele umhlane we COVID. Kunjalo silakho ukuthi siyaziqenya ngakho ukuthi idolobho lethu abantu bethu abahlali be Victoria Falls bakuzwisisa ukuthi kusamele lokhu bekwenze ukwenzela ukuthi izethekele ezizabuya zibe le confidence yokuba kwazi ukuthi abantu abahlali be Victoria Falls bahlatshwa njalo balakho ukuthi be reduce ukumemetheka komkhuhlane we COVID. So inani labantu ababuya okwamanje alikafiki ezingeni thina esilikhangeleleyo ukuthi kumbe izinga esilijayeleyo kodwa kukhona nje esingathi ukubhuka kumbe ukulungiselela lokuthembisa kwabo ukuthi bazeza bezozivakatshela lapha eVictoria Falls ikakhulu nxa sikhangelele ukuqaleni kwenyanga le elandelayo ekambimbitho kusiya phambilini kuyatshengisela sibili kuma hotels la kuma lodges lendaweni zonke lezi abahlala abajayele ukuzibhuka behlala kizo but into ezikhangeleleyo ngeyokuthi siloyisa kakhulu ekuthini lo mkhuhlane ungaze waba lamanye ama variants so sibalindele nje ukuthi bebuye ize kuthekeleli zethu
manje nxa kusiba ngcono kutsho ukuthi izisebenzi ezagxotshwa emahotela zizabuyiselwa na
lokhu yikho esikukhangeleleyo especially njengenhlanganiso yethu Victoria Falls Combined Residents Association ukuthi sike saba lakho ukuxoxisana labaqhatshi abalama companies akhona khona be Victoria Falls saxoxisana labo besanda kunika ama packages ama ezisebenzi abahlali be Victoria Falls labanye abanikwa ama unpaid esingathi ngama unpaid leave labanye abaxotshwayo ngenxa yokuthi umsebenzi wawo ungasele khulumisana saxoxisana labo ukuthi siyaloyisa ukuthi bona bebe lakho ukuthi beconsider ama residents eVictoria Falls ngoba uzathola ukuthi lokhu kuqatheke ekuthini yibo phela abantu ababhadala ama rates azayenza ukuthi idorobho lethu lingaze laba lemkhuhlane ebakhona ememetheka efana labo cholera nxa kuyukuthi behleke ukubhadala ama bills kumbe ama rates abo so kuyabe kuza sinceda ukuthi ama companies nxa kuyukuthi esezavulwa izethekeli zizabuya siloyisa ukuthi bona bazakwenza ukuthi beqatch bonabo abantu ababe basebenzela mandulo njalo beqhatshela labo abatsha ababe bengabahlali beVictoria Falls so njengeVictoria Falls thina lati ama resources ethu yibo bonobu ukuhlala kweTesla kokufana lokuthi sila ama force ethu so yiyo ama resources ethu so iemployment kusamele inikwe abahlali beVictoria Falls
uhulumende limbona ephathisa na ukuhuga abantu bemzini abavela phandle kwelizwe
uhulumende ungenele kakhulu ube losizo olumangalisayo ekuthini ngiyabuyela njalo ukuthi ngiemphasize ukuthi ukuze thina sithi iDestination Victoria Falls ibe yindawo izethekele abaseka ngayo ngakho ukuthi it's a safe destination kungenxa yokuthi kwayenzwa a deliberate policy yokuthi thina sibe yindawo yokuqala ukuthi ibe le herd immunity as far as last year and lokho kuyikuthi umkhokheli uPresident Emmerson Mnangagwa wabuya wazohlatshwa eVictoria Falls okwakhuthaza uzulu wonke ukuthi ebone ukuthi hayi le into nxa kuyikuthi umongameli layo uhlatshiwe kuthi ukuthi le into iyaphilisa abantu beVictoria Falls izakhamizi zeVictoria Falls zasukumela phezulu bahamba bayahlatshwa njalo lokuthi uhulumende upromisile ukuthi uzakhangela ukuthi uza reduce ama measures in terms of ukuthi ama borders ukubuya kwezethekeli kuyabe kuzavunyelwa but after be provideile ama vaccination within certificates within a period of 48 hours
okugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga kakhulu Chris ngiyathanda ukuthi kathesi ngivalelise abalaleli bethu ngithi bebe lobusuku obuhle siyabonga
lo ke bekungumnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls ebesixoxela ibuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo ngevikezayo umcimbi we National Arts Merit Awards owenama uyaqhutshwa namuhla eHarare. Ingcwethi ezikungatsha ezehlukene kwezokuzithokozisa ezigoqela abaculi, imbongi labasinayo abavela kuzigaba ezijeneyo zelizwe abakhethiweyo ukuthi bancintise njalo abanqobayo bathole izicoco. Asizweni abanye babo baxoxa leStudio 7 phambilini kwalomcimbi. Umqalisi ziba yimbongi elodumu uObert Dube.
Izilo umuntu omemezayo kukhona izilo sesathini ohlabelayo kuyenzwakala abantwana besizwe sakomthwakazi ababubulayo bahlakazekile abethwakazi abanye ngabathandazayo kuzwakala ukulila kwabethwakazi abakhalazayo bachithekile abethwakazi abanye ngabathethelayo akwaziwa noma kukhona abalihlekana ababhedayo kwakhala nyonini vuka mthwakazi vuka. Bathithekile abantwana bakomthwakazi kukhona abakuzondayo badungekile abantwana bakomthwakazi kukhona okubadidayo.
Ngixoyiwe ku-National Art Marriage Award kuluhlu olwezimboni. Ngizizwa ngimakha, ngizizwa ngilesithunzi, ngizizwa ngihloniphekile. Ngizwa inkondlo zami ziba lohlonzi. Idlalade engangilihambise ngale ngelile umnyaka owodwa laphuma elithi ngile stress. Lelo dlalade lenze kuhle kakhulu, ngile nkondlo abantu abazithandayo ezivusa singa intshukuntshu ezilondoloza lolimi lesintini.
Sizwe sikamsilika zikamachobana linonjukuzi bomvu ondlela zimhlophe linabezinyani lesilo sohlanga onyathe mpondo zimakhophela.
Ukuqokwa ngolimi lemzini abathi nomination akutsho ukuthi sengiqobile kumbe ngizabuya lesicoco. Kutsho ukuthi ngingomunye wabenze kuhle kulezo mbongo ezintathu eziqokiweyo engikhangela ukuthi isicoco mbuye laso kambuyanga laso kodwa kutshengisela ukuthi ezimbongeni zeZimbabwe lami ngomunye wezintathu ezingani zisezingeni eliphezulu. Lokhu akwenziwa ukuthi mhlawumbe inkondlo zami zingene kulezinyimbo ngathi inhlanhla lomusa kaNkuluNkulu njengembongo ekhonzayo. Ngiyakwazi ukuthi konke kulesikhathi sako loNkuluNkulu uyazi ukuthi kwesinye isikhathi ungasebenza nzima uyande ukuthi uyande ukuthi akuphe umvuzo.
Zolami ngingu-Lawrence Sibanda. Ngisebenza leqembu Umkhathi Theatre Works eliku-E-Square enjube wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa nginokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola inomination ye-Outstanding Female Dancer kumaNama Awards. Shuwa ngiswele amaphiko okuphapha ngiyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola inomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kusho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Lami nguMatesu Dube, mina ngingu-director we-Umkhathi Theatre Works, i-Performing Arts Group. Lo nyaka sinominethwe kukhathagori ethi Outstanding Dance Group, ishoyo yethu ebizwa kuthiwa Footprint. Siyaziqhenya ngalokhu njalo sithabe kakhulu ngoba kuyimbasela yokuthi Umkhathi Theatre Works lo nyaka ukwanisa 25 years in the arts industry. So singasithola lesi sicoco, hayi kuyabe kuyimbasela emnandi kakhulu yithi. Siyakubongela kakhulu konke lokhu. Siyabonga.
Lapho ke lizwe uMatesu Dube, umqondisi weqembu leMkhathi Theatre Works, kanye lo Lawrence Sibanda weqembu elifanayo lembongi uObert Dube, abangabanye abakhethiweyo ukuthi benganqoba emkhosini weNama Awards ama nominees oqhutshwa lamhlanje eHarare. Singakubi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa ahaze intuthu ehitshayo ethiye gasi lamanzi ahaqazayo ecitha umbuthano webandla le-Citizens Coalition for Change kade umele ube eGogwe. Amabutho akwele Ukraine alwisane lawe Russia abezama ukungena esigodlweni salelo lizwe eKiev enelisa ukulivikela empini eqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga uzwa indaba zethu nilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rwe